njoba esexplainile ungakulalelisa uyakhuluma ukuthi ikamba le ilama subsidiary almost across the economy, so iloku yindlela ukuthi ngaba ingani singathi iyimonopoly nxa i-giant okungako kwi-economy encane njengayethu. They can be the bully, they can be the elephant in the market and then cause such. Abanye lokhu sikwenza ngananzelela thina esithengayo emkambeni omnyima thina abantu okwethu ayisikho ukuthi kungaba yinto engaphambanisa i-economy, ngoba ungananzelela vele kuqala siqala thina koBulawayo abomama laba ezimhlophe amapostori hhayi khona lokhu ethengisa imali emkambeni emnyama loba i-economy isahamba kuhle. Loba ngazi ukuthi khona ngabe eMelika khona i-black market. But kusuka kuhluphe mase sithi amakampani amakhulu, ama-giant economy ebe se-trader ku-black market. So kusenza i-black market ibe nkulu than the formal market. Yikho lapho kuba le problem khona. Kodwa i-black market ingahlali khona for kunoko ma-convenience labona lo bantu nje abayenza khonoko kuncane. Hayi amboni kusiba lo hlupho. But kuba lo hlupho mase ubona sukusenzakala njengakhona ukuthi le nkampani enkulu ene-capacity enkulu kuyenza khonoko.
Ukhona kungaba yiphi linkampani ekhulunywa ngoNcube Ishoko ngokubona kwakho?
Maningi amakhampani amakhulu ungakhangela, ikhona i-Econet, ikhona i-Insco, ikhona i-Old Mutual. So ngamakhampani emathathu nalawa enye ngone ngaba yiyo ikampani yakhona. Uthi yiphi ayitsho angabe ngitsho ngoba ngilila ukudiscribe ngayo. Yiwo amakhampani agijima sike sithi angaphosa ngamamonopoli wona lawa, ngoba ungakhangela angena endaweni eziningi ze-economy.
Enxa sithi uzathatha amanyathelo maduze nje, iwapha amanyathelo la akhuluma ngawo?
One of them ukuthi ama-commission ethu kuzoswa capacitate, abe le ndlela yokusebenza njalo abe efficient. Ungakhangela into esizikhulumayo lapho ngasithi ama-commission, khangela i-competitions and tariffs commission, i-price commission, lezi imisebenzi yabo vele ukuthi bekhangele into ezinjalo beziqondisa, ngoba balakho indlela zokukhangela ukuthi lokhu kungabe sokulawula. Njalo phezu kwakho nokho ulakho yena ukusebenzisa imithetho njengama-anti-money laundering regulation, le-exchange control e-reserve bank. So nxa ile evidence konke lokhu engakusebenzisa ukuqeda ubungezwa lobo obungabe senziwa ngamakampani lawo.